ngibonga ithuba lokuthi ngibe khona emoyeni. Okushito kokuqala bengithanda ukuthi ngikubeke nje kube sobala. Izikolo ziyinto esemgceke ukuthi ziyazakala ukuthi lawana ngama-government infrastructures ukuthi yizakhiwo ezikhangelwe nguhulumende. Ngoba kathesi esikhangelwene la ukuthi imali thina abazali esiyabe siyikhiphe naleyo encane, imali zelezo ze-school fees, aso mali ezingayenza lutho ikakhulu nxa sikhangela isimo somnotho sakulamalanga. So sikhangelela ukuthi uhulumende akabe nguye ubaba oyenza imisebenzi yakhe ngokugcweleyo ukuthi azame agcwalisise indlela ofakuthi izinto zenzakale ngakhona. Njalo into leyo eyenzakale kathesi ngibona kuyinto edinga sibili ukuphakanyelwa phezulu, ngoba kathesi abantwana bakhangelele lokubhala imihloliso, kube lokonakala kwezincwadi, kube lokonakala kwezinto eziningi okudinga ukuthi uhulumende akaphakamele phezulu azame ukuthi, ngoba izulu leli lazakala ukuthi lingama noma lizaqhubekela phambili. So uhulumende siyamdinga, siyamcela sibili kakhulu ukuthi akazame ukuthi ancede, ngoba lesi simo lesi sizathatha ukuthi i-disaster enida ukuthi ilungiswe masinyane.
Abazali lezakhamizi ke Dube,
okukhona baba Nkomo ukuthi abazali sivele kathesi sina siyakhala imali esilazwe esikhwameni ezincane kakhulu. I-material yani ukuthi iphinde ibuyiselwe laphana, thina singazama kholoko okuncane, kodwa khona kahle kahle uhulumende ngumsebenzi wakhe ukuthi ufakuthi asithengisele ubuholi bakhe, ukuthi sibone ubuholi bukahulumende buqotho. Yiso sena lesi sikhathi ukuthi sifanele ukuthi sibone ubuqotho bukababa esenza imisebenzi, esenzela abantu bakhe belizwe lakhe.